uhlupho olukhona vele ku government baba kube ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkinga, igovernment nguye ubaba walapha, ngoba ukuthi kuthiwa kule mpahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi, ngoba kathesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha, yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha. Anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment, ukuthi ugovernment ama-policies akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga, kube sokuzobuya soku-affecta i-formal business to a point yokuthi khona kathesa i-formal business yiyo esisafa. Abantu kathesa ngeke ngiyethenga okay mina isinkwe esenza dollar, ngisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale. Esidingwe ngemgunyathi, amankampani zayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abasestreetini. Uhulumende athi kakwazi yini khonokho?
Yes, ngathi manje kulungiswa njani sibanye khonokho?
Okwinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible, uhulumende athathe amanyathelo, hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele athiyane labo kanjalo, abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale, labo bayehluleka i-management. Hayi, mina kangivumelani lakho lokho. Mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected. Ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestreetini, ekwazi ngoba izimoto zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisela abantu estreetini isinkwa. Kanti uhamba njani ukuthi umanufacturer uthengisa estreetini? Uthengisela bani estreetini? Laba-ke i-formal business ibisisithini?